nalitshona njani msakazi omuhle ezimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje okhulumayo ngumike wobe namhla kuhlelo sixoxa lomlobi njalo oyimboni umnumzana njabulo moyo ngomsebenzi wakhe umoyo usanda ukukhethwa ukuba ngumunye wabancintisa kuhlelo lwebulawayo art award Njabulo ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngumunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lwebulawayo Art Awards kulomnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngumunye ozabe ncintisa kulolu hlelo kulomnyaka?
Ngiyabonga kakhulu mfowethu Mike Hove ngokubana uxhumane nami uhlelo lolu engilubona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethi ukubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakobulawayo. Lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami. Nguzulu ofunda lezi ngwalo, nguzulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle.
Okwamanje Njabulo usulobe ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uzulu okuningi mayelana nengwalo zakho?
Sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches for My Soul. Lezi zinkondlo ezijonge ukuvusa ugqozi, zigqagqazele, zikhuthaze njalo zifundise zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela nanxa izinto zingabe zinzima. Okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale silahle imbeleko ngokufiyelwa, kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle.
Hayi, sikuzwile Njabulo, gciba ingxoxo yethu ngokutshela uzulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngengwalo zakho kumele bayephi?
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker. Kodwa laba abangabe sendaweni yakobulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery eSabona Craft Center, yikho lapha engizithengisa zitholakala khona. Sengiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu. Yebo, abanye bengathi ayisikho bhizimuso ingakulethela impilo, kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile, wenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo. Singakhangelela isizwe se-Afrika jikelele besingani sisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo. Kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa, kodwa sizenzele ngobana indaba yase-Afrika iyaziwa yithi. Ngakho kuba kuhle ukuthi iphawule iphakululwe yithi.
Silukanti abasithanda ukubonga umnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-C-Connection. Mina sengishaya phansi Zulukandaba ngolizalisayo ngenjabulo. Igama lami ngumike wobe, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.